Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelela ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi. Umnumzana Mohadi uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayiqambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezijiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele Mandebeleni.
Chiefs, headmen, crownheads, we will be coming to you.
Zinduna, bosobho, siyeza kini le commission yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Umahadi uthi ilizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha. Njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla lezanu PF umnumzana Rabelang Tweni uthi uMohadi uyethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi ulalo indi nguye othelwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endlebeni wathi hayi thatha lo.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi eMandebeleni umnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli eMasomnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esithi kakaza nqotsho kukhetho eBeitbridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Sikwazi ubana ama-vice president angu-2 wakhetha ubaba apha ngakithi emathebeleni sabo ubabo u-KCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisitshiyagalombili kanye lezimvu lezinye izipho ezivele kubandla leZANU-PF la kuZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku noSthembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwe amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwayehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa ichef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Pambili pambili ukubusa. Pambili pambili.
Albert Ncube wendaba ze Studio 7 eMajawandeni eGwanda.